Wenzo kuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni izanu PF yadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolukhetho so njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama spoiled ballots esiba maningi unfortunately ama leaders e-opposition zangaqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma by-elections lawa nxa betriple C bengekho ngokubona kwami sengibone ngani izanu ingadobhadobha ama seats athile ku-council laku parliament ngenxa ye-low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona bezanu bayevotela ama candidates wabo ibe seyidobha ama seats athile njengona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elecele elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho
abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC kaCabangu uyabeza wina nje ngenhlanhla kodwa i-turnout izaba low ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe beke badobha 1 or 2 ngenxa yobana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye kuya phambili ukhetho lunje ungadingi ngalo
ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi ukubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama by-elections kufanele siba le election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution kodwa ukuthi sibe lama by-elections ayenziwa ngabomu pusha i-agenda ethile so unfortunate yebo singaba lama by-election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.